Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza ese Washington DC.
Hola mukela, emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 26 kuNhlolanja 2018 ngontungameli inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ah, lapha isuku le COVID singafundi. Lo lamhla check our state. Kuza ama lecturers le admin lapha sizihlupa sinde kakhulu.
Amapolisa abophe abafundi bekolishi le National University of Nast and Science and Technology in Nast betshengisela lamhlanje kobulawayo.
Ezintweni lezi abazihambileyo eqakatheko kwezina zonke yindaba yemali. Kumele kube nemali eyeneleyo eyokhetho. Ukhetho kalukhululeki nxa ngabe imali ingazange yenela. Kulilungelo labantu bezimbabwe ukuvota, ngokunjalo lelo lungelo kumele zifakwe into imali.
Umgcini sihlalo we-ZEC uJustice Priscilla Chikumba uthi ukhetho luza kwenziwa yiloba isiphi isikhathi phakathi kukantulikazi kuqala mhlaka 21 usiya kuncwabakazi mhlaka 21.
Iningi labantu lithi lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esenelisa insuku ezilikhulu ngalimpelaviki esembusweni, akula nguquko ayithembisayo engena esiyenzakele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Amapolisa kobulawayo namhla abophe abafundi bekolishi leNational University of Science and Technology iNasti ngemva kokutshengisela bekhonona ngokuthi sebelamalanga bengafundi ngoba ababalisi bekhalale umsebenzi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abatshengiselayo babotshiwe, abanye bathelwa ngamanzi alumayo, bagombolozelwa ngamapolisa ahlomileyo lezinja zamapolisa. Amapolisa aphinde ahlukuluza intatheli zindaba bebacala ngokuthatha izithombe. Isikhulumi seNUST umnumzana Felix Moyo uchaze ukuba sebenze umhlangano lababalisi bavumelana ukuthi babuyele emsebenzini, njalo isikhalazo sabo sokungafuni ukufundisa izifundo ezedlula ezimbili sizwakele, njalo lesi simemezelo sokufundisa izifundo ezedlula ezimbili sesibekwe eceleni.
Sihlangene lababalisi babo abayibakade bekhala ukuthi ama-courses abafundisayo nge-semester manengi. Sihlangene labo, sakhuluma labo, savumelana ukuthi i-strike sabo siyaphela njengobana nje ngikhuluma, so ngokusemthetheni sesiphelile. Osokusele ukuthi batshele amalunga abo ukuthi sesiphelile. Bayaqalisa ukufundisa kusasa ekuseni ngo-8.
Abafundi esenelise ukukhuluma labo baveze ukukhathazeka kwabo ngokuya esikolo kodwa bengafundi. Unqobi Zithachuma omunye wabafundi laba uchasisa ngokutshengisela kwabo besona isiphatho abasitholileyo sokuthelwa ngamanzi, ukubotshwa lokubizelwa amapolisa lenzinja.
Ah, lapha isuku le COVID singafundi. So lamhla check our state. Kuza ama lecturers le admin lapha sizihlupa sinde kakhulu for 4 weeks sibili singafundi. I think today ama students ayahlangene sibili azitshengisa ubunye ukuthi be demand nje ama rights abo. And I think konke kuyasebenza sibili. But those service bizela ama police carries abanye sebethelwe ngamanzi ama gas izinto vele sengasiziphuma endleleni ndo.
Osakhulayo uThafazwa Nyarazo uthi abafundi bona balanda ukuzofunda hathi ukuzohlala esikolo kusiba lendleko.
night ekuseni lapha kule motor yathi mina ewizumntwana yabaleka so sifuna amapolisa e bring it back that person sikhulume layo ukuthi compensation for umuntu owizwe because we have been here for 4 months no learning we are paying rent everything you are traveling to library but we can't afford to do all the lectures on our own.
Inkokheli zabafundi asenelisanga ukukhulumisana nazo incingo zabo bezingasaphendulwa muntu. Akukaziwa ukuba bangaki abafundi ababotshiweyo kodwa izifundo ziyaqala kusasa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokuqutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chigumba uthi ukhetho luza kwenziwa iloba nini phakathi kukaNtulikazi kuqala mhla ka-21 kusiya kuNcwabakazi mhla ka-21 njalo. Uthi lokho yikho okuthiwa ngomthetho ngaphandle idale lephalamende lingadilizwa masinyane. Ekhuluma emhlanganweni obukhona phakathi kwekomishini yakhe abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo eHarare namuhla, uChigumba uthe njalo iZEC iphakathi kokuhlela uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota andubana ilwethu lele uZulu kusikhatshana esilandelayo. Uthe njalo ikomishini yakhe ayikatholi imali eyaneleyo yokuqhuba ukhetho. UJustice Chigumba uthe phakathi kwe 148 million abayidingayo, uhulumende ubaphe i 98 million kuphela. Uveze njalo ukuthi phakathi kwabantu asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo, isilinganiso sokungamachumi ayisithupha i 60% ngabantu abaleminyaka ephakathi kwelichumi lasishiyagalombili lamachumi amane. Abenhlanganiso ezizimeleyo labezombusazwe bona bakhonone kuzeki besithi inkokheli yosiko akumelanga ingenele kwezombusazwe ikakhulu isetshenziswa libandla leZANU-PF. Bathi njalo yinto engalunganga ukuthi iZEC ibe lezisebenzi ezingamabutho kumbe ezake zaba ngamabutho. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuqala nje ukuthi ukuthi kube nengxoxo bahlangene bacocisana yikho kufanele kwenziwe inhlanganiso ezizimeleyo labo bonke abantu okuthiwa ngama-stakeholders okhethweni lwesizwe kumele bakwazi ukuhlala phansi bakhulumisana ezintweni lezi abazicambileyo eqakatheke okwedlula zonke yindaba yemali. Kumele kube le mali eyeneleyo eyokhetho. Ukhetho kalukhululeki nxa ngabe imali ingazange yenela. Kulilungelo labantu beZimbabwe ukuvota ngokunjalo lolungelo kumele kufakwe kilo imali. Kanti ukhetho yilo lusipha uhulumende. Imali leyo incane kakhulu kashomabhiliyoni. Kumele iZEC iyizuze. Kanti-ke isitafu sonke kumele sibe ngabantu abazimeleyo. Kungabi khona osekela leliya qembu osekela leliya qembu. Kube ngabantu abathenjwa yilizwe lonke ukuthi bazamela ukhetho lweZimbabwe lube ngolukhululekile olwentando yabantu ngendlela efaneleyo. So kuqakathekile ukuthi kube lengxoxo iZEC ilalele ilungise.
Abakhulume bemele iMDC emhlanganweni lo bathe bona ngokuhluthunwa kwentambo zombuso okwenziwe libutho kuyadingakala ukuthi abakwamanye amazwe bavunyelwe ukuze hlola ukuqhutshwa kokhetho lolu abagoqela iUnited Nations, iAU kanye leSADC. Ungathini ngalokho?
Kuvele nje kuyadingeka ukuthi uma kusenza into ebalulekile engafihlwanga ukuze omakhelwane ukhetho nje lukanjalo. Kodwa angithi ngingezwa sengathi president welizwe okhona khona manje ukhuluma ngokuthi uzabanxusa labo bantu. Kuvele kumele kube labo abantu abavela kwamanye amazwe. Lokho kufanele kube khona ukuze phela wonke umuntu asuthiseke ukuthi ukhetho luhamba ngendlela efaneleyo. Akulanto efiswayo, mayingekho into efiswayo. Ababuya be-SADC, babuya be-African Union, babuya be-EU, babuye ngokuhlukahlukana kwabo abantu bazohlanganelela kunye nathi egugwini le-elethini esiyabe silayo.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe.
As Nelikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Inengi lithi lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa eseza kwenelisa insuku ezilikhulu esembusweni akula nguquko ayithembisa abantu engena embusweni emva kokuhluthunela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lesi sikhundla encediswa libutho. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amalanga alikhulu edlule ngesiqubu esikhulu esembusweni umongameli Emmerson Mnangagwa okwenza angathi ungene embusweni izolo kodwa sekukhona umehluko loba nje usasebuvili bana. Okumqoka okunconywa ngabantu ngokungena embusweni kwakhe yikuthi uMgabe akasengumongameli njalo sebezihambela bekhululekile. Amapholisa akade ehlupha kawasahluphi njalo lama roadblock asembalwa. Ngaphandle kwalokho asebekukhangelele kakhulu abantu inguquko kwezomnotho ngoba okunye konke obese kusenzakala ngesikhathi sikaMgabe lokhe kusenzakala. Ukubotshwa kwabantu mahlayana, ukungaphiwa amathuba alinganayo ekwethulweni kwezindaba kanye lenkulumo ezingaphathi kuhle abantu zikaMnangagwa. Umnumzana Sithole olwela amalungelo oluntu ngomunye olensolo ezithile ngomnangagwa.
Esingakutsho nje ukuthi sijabulele ukuthi amaphoyisa awasekho emgwaqweni. Kodwa uma sikhangela ngapha kwezomnotho welizwe asikaboni umehluko oyangathi ngenxa yokuthi abantu imali kabayitholi emabhanga. Uma sesikhangela ezecorruption balokhu beqhubeka ngonyawo lwabo olokukhangela laba akade beku-G40 besilwa labo.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa yena uthi bakaboni lutho oluguqukileyo umbuso kamnumzana Mnangagwa.
300 days leze kade zibatshazwa asikaboni lutho olutshintshileyo.
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Abigail Mupambi yena uthi unikeza uMnangagwa imiklomelo engamachumi amane ekhulwini i-40%. Ethi emapholiseni lapha uphose wazama kodwa kwezomnotho wehlulekile.
Hayi, kulawa malanga mina mbone ikakhulu uPresident Nelisi ukuthi yehlise i-behavior yamapholisa. Mase sikhangele indaba e-corruption, sabona at first kungathi kulama-action, but kathesi towards the 100 days akhona, asisaboni ukuthi kathesi othumbula, abana kuthiwa babotshiwe vele kuphelela ngaphi.
Abanye abaphe imibono yabo bathi yebo kulomehluko, kodwa abamthembi uMongameli Mnangagwa ngoba ilizwe lize libe nje ubephatheka ekuliwoneni lapha usazama ukuthandwa njalo ezinye zenkulumo zakhe zokuthuka ngehlukananga lazo. Abanye njalo bathi ngemva kwamalanga alikhulu ngendlela ilizwe elibhazalele ngakhona akulula ukuqondisa izinto ngoba abanye balabo ababesona lokhe besembusweni laye umongameli njalo lezimali okwakumele zibiselwe yilabo abantshontshayo ngenkohlakalo azibiselwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Embikweni wethu le ngempela viki uMongameli Mnangagwa uthe kusakunengi okumele kwenziwe ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe njalo ilizwe libuye njalo lime ngezinyawo. Incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifanda uthi uMnangagwa usekunanzelela ukuthi wehlulekile ukuzifeza isithembiso zakhe kuZulu ngamalanga alikhulu lawa ayewahlelile.
Utibona lona ukuthi awukabi lobuvelo njalo awukabi lentshengiselo yokuthi zikhona izinto ezimbalwa esezifuciwe nguPresident Mnangagwa ezingenza ukuthi ngesikhatshane silandelayo athi mhlawumbe into ziphuzile kancane kodwa zizabuya zibe ngcono kumbe kuluhlangothi lomkhonomi kuzaba lempumela enje esikubonileyo kuphela yikuthi intengo yezinto njengabantu besazi isuke yakhwela ngendlela ephezulu kakhulu njalo khonapha kulabubele ukuthi mhlawumbe intengo lezi zizayehla kumbe zizahlala zimile zindawonye angikaboneka ngako ukuthi kukhona okukhona okulutshwane okwenzakalayo ukuthi sifanele ukuthi zikhona into azama ukuzithengisa zazimbe bakhona abazithengayo kumbe kuphunga ukuba yikutshengisela nje esifana lokuthi ukuwakhanya ngani uzama ukuthengisa i-National Railways njalo njalo kodwa ukuwakhanya ukuthi kukhona okuzaphuma kulokho
embikwena wethu le ngempela viki uMnangagwa ukhanya sekunanzelela ukuthi akukho mpela asekwenzile phakathi kwesikhathi ayesibekile okubambekayo njalo sesithi amalanga alikhulu malutshwana kakhulu ukuthi umnotho welizwe ube usuvuselelwe ungathini ngalokho
yeah phela sivele sisazi ukuthi uPresident Mnangagwa ungani akaqondisisi kahle ukuthi ilizwe lihamba kanjani njalo ngesikhathi lapha engena bekunganakakazi sisi ukuthi ukulungisa ilizwe kungaba into enzima kakhulu engathatha isikhathi eside njalo engalula kangako ngibona ngani khona kungazi kwakhe yikho kuba segcekeni siyabona lapha eqalisa uhulumende wakhe ubephambanisa into ezimbalwa ezingahluphiyo kangako ngibona nikho khona ukuthi ubengakazi afunde ukuthi uhulumende usetshenzwa kanjani ngibona nikahle sesekungikhona kusiba segcekeni ukuthi hayi ngiyeke asebenze ezemsebenzi omkhulu kangako ngemva kwamalanga amalutshwane
uDokotela Nkululeko Sipanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilitane
Talk namuhla sixoxa ngosokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa selokho wangena esikhundleni sikamongameli ensukwini ezilikhulu esezedluleyo
thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia wethule isiqondiso sokumisa ukuhlaselwa kwendawo ezigxile abahlamuki abalwisa kwele Syria okwamahola amahlanu ngelanga nsuku zonke ukuvulela ithuba abantu makhaza abangahlomanga ukuthi babaleke kulezo ndawo.
Amapolisa kwele Dubai athi imbangela yokufa komlingisi weBollywood uSpeed Derry Kapoor yikugalula hathi ukuthi ubulewe ngomkhuhlane wenhliziyo iheart attack njengalokho obesokuvikwe ngabanye.
Intatheli zindaba zakobulawayo zithi zibhekana lenhlupho eziningi nxa zibhala indaba eziphathelane lezempilakahle ezigoqela ukwehluleka ukuchasisa amabala asetshenziswa ngodokotela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe yinhlanganiso ye-Community Working Group on Health obujonge ukuhlomisa intatheli zendaba ukuthi zibhale indaba eziphathelane lezempilakahle ezilohlonzi. Okhangele ukuqhutshwa kwenhlelo esi-WGH uMnumzana Mongi Khumalo uthi njengenhlanganiso balwisa ukuthi indaba eziphathelane lezempilakahle azinanzwa ngendlela.
Injongo yalo mhlangano yokuthi sixoxisane lentatheli zendaba lezi mayelana ngokulotshwa ama stories awezempila kahle sinanzelela ukuthi intathele izindaba zona zolomlando omkhulu mayelana ngokulotshwa kwezempila kahle ukuthi bafikise ilizwi eliqondileyo kuzulu wonke njalo sisebenzisa intathele izindaba lezo ukuthi sikhankase kakhulu ngezempila kahle sinanzelela ezigabeni lapho sihlala khona zinenge inhlelo ezingabe zifihlekile kodwa kumbe esingathi izihlupho ezikhona kumbe ama challenges ngesilungu so siyabe sifisa ukuthi lawo ma challenges singisebenzelane lentathele izindaba ukuze bancedise ukukhankasa kabanzi ngalezo nhlelo
intathele izindaba esebenza kuphephandaba leChronicle unkosikazi Thandeka Moyo uthi uhlangana lenhlupho ezimbalwa ekubhaleni kwakhe indaba eziphathelane lezempila kahle uthi izikhathi eziningi abahlela amaphepha ababoni ukuqakatheka kwezempila kahle xa kuqathaniswa lezombangazwe lezomnotho
ama editors kumbe ngithi abahlela amaphepha abakakuboni ukuqakatheka kokubhala ngempila kahle so yikho kwesinye isikhathi uthola ukuthi izitori zombangazwe kumbe izitori ezikhuluma ngezomkhonomi zibonakala engani zingcono kulezempila kahle kukanti iqiniso yikuthi impila kahle iqakathekile kuwonke umuntu ngoba ungavuka ugula kumbe ungavuka ufelwe kumbe ungavuka kule outbreak maybe ithi eyomkhuhlane okhona kula muntu ongakwanisa ukuthi avale ngezombangazwe kumbe ngezomkhonono
unkosikazi Shelly Hlazo obephatheke kulomhlangano evela kwezempila kahle uthe intathele izindaba zikhathazwa njalo ludaba lwenkundla zokuzilibazisa ezisebulenjini ezifana lo Twitter lo Facebook ethi lezi ndawo sezibangele ukuthi uzulu wonke abe ngunozindaba
khathesi wonke umuntu sekwanisa ukuthangena ku social media abe khona kubo Twitter o Facebook lapho izinto eziqala ukutholakala khona njengezindaba nje abantu beshare lokho kusuka kube nzima ukuthi bona babe ukuqala ukuthi bakhulume leso story kumbe babhale leso story ngoba wonke umuntu abe sekhuluma ngakho wonke umuntu esekuspreadile sokucela yonke indawo
uzulu akalalwazi ngemikhuhlane eminingi elizweni leZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemfundo ngayo ngakho intathele izindaba zelomlando omkhulu wokuzama ukufundisa uzulu ngayo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Asebekhulile abahlala emaphuku leTafara eHarare bathi bazavotela inkokheli ezinikeleyo ukusebenzela uZulu kukhetho oluzayo. Kuviga uMavis Gama.
Lokhu kuphume kwamunye womhlangano eqhutshwa ngabenhlanganiso ebona ngelungelo lezakhamizi eHarare Residence Trust HRT yokukhulumisana ngokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo lokufundisana ngelungelo labantu lokuyahlola ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll. Omunye wabangene eminye yale mihlangano owenzelwe endaweni eyaziwa ngokuthi Area D Community Center emzini weMavuku ngugogo unkosikazi Gloria Nyathi. Unkosikazi Nyathi uneminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu yokuzalwa 65. Uthi lo nyaka kumele kukhethwe inkokheli kukhangelwa imbali lemisebenzi yayo emizini le hatshi ngoba ngwebandla elithize.
Akube umuntu olelungelo lento ezenzakalayo phakathi kwabantu. Endabe umuntu ozasikhangela kakuhle ukuthi nxa silenduveko zethu asilungisele kakuhle. Ikhwe ngubona ukuthi kungaba into enjalo laba bakhona kathesi kuyanceda kodwa njengami ngithona nje ngisendlini angandanguhamba ukuthi mboni ukuthi kuyinokwenzakalayo angingaboni ukuthi ngathi ngiloncedo olunjani kodwa engxeba zasinceda ngikwazi
uthi kunje uphila nzima ngoba usekhulile njalo sekusengezwa ikuba buthakathaka emzimbeni ngemva kokulimala kwakhe engozini yokutshaywa imota ngomnyaka ka-2016 uthi kalukho losizo alutholayo oluvela kwinkokheli endaweni lapho ahlala khona kungakho esithi kumgqoka ukuba kukhethwe inkokheli elozwelo yokusebenzela uzulu lokunakekela asebekhulile njengaye labakhubazekileyo kwasekelwa ngugogo unkosikazi Aida Banda ongumfelokazi oleminyaka engamachumi ayisificaminembili eyide yokuzalwa eyisakhamuzi semzini wenyomavuku yena ke uthi ulethemba lokuba kuza kuba ngalento kuye laba njengaye kungangena inkokheli ekhethwa ngekwenzela uzulu
manje ngihlala lo mntwana wamona lo onthesemu
kasebenzi kakala ngitheyo ni senti kalayo imali esizuzayo nginasa $30 yiye ngiphiwa yi 30 phakathi kwemali yenasa kababa.
Asebekhulile laba bathi sebediniwe inkokheli ebathembisa uZulu lomhlaba kungekho ekwenzayo ukunakekela uZulu lapho isingene esikhundleni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party lamhla amise umhlangano obuqhutshwa inhlanganiso kahulumende yokukhomisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission esola ukuthi injongo bekuyikuhlafuna izehlakalo ezisukela umnyaka ka-2000 ongagoqelisa isehlakalo seGugurawundi. Omunye wamalunga leli bandla bekulo umhlangano umnumzana Honest Khawulani Ncube uthi okunye okubadanisileyo ukuthi ikomiti le ilelonga elilodwa zuye likhuluma ulimi lwesiNdebele kukanti abanye bafuna ukukhulumisa abantu ngolimi lwesiShona olungakhulunywa ngabaningi ezigabeni zeMatabeleland.
Sinanzelela ukuthi thina laba abantu lokho bebuya besithwalele amaShona bethi bona bazocela ukuthi bacela uxolo, kodwa indaba abacela ngayo uxolo akusiko abasikeli ukuthi bacela uxolo lwani. Yikho okwenze sathi thina ababuyele baye kibo bangasithumeli abantu besishoneni.
Lile siqiniseko sokuthi udaba oluhluphayo ngolokuthi umuntu ungumhlobo wesishona kumbongo yesiNdebele, siyananzelela ukuthi bakhona abanye abesiNdebele nabakuhulumendelo anjalo laba bangasafuni ukuthi bezwe ngodaba lwe-Gugurawund.
Ukuba lishona uhamba nalabo abangababulali usebenzisana nabo, kithi uyasuka ufane nabo, umehluko uyabe ungekho, ngoba umuntu okade eze nabo umuntu wesiNdebeleni esibe nembuzo esimbuza nokuthi wehluleka ukuthi asiphendule.
Ayisikho kokuqala ukuthi lenze lokho, manje kuzaphetha ngani? Kuyini elikulindeleyo njalo izikhalazo lizise kubani?
Uleslie Ncube singitshelile ukuthi isicelo sethu ayisikho ukuthi sasifuna ukuthi into abakhuluma ngayo. Abasidingele abantu besintwini abazobuya batshela abantu kahle, ba-addressa abantu bakithi ngolimi lwakithi. Abantu abenza lobo buhlungu be-addressa ebantwini abenza lobo buhlungu, bona yibo abasibulalayo, bazophinda babe ngomahluleli kithi ukuthi baphinde basitshele bona ukuthi thina senzeni.
Umnumzana Ncube nguye yedwa elikhuluma laye njalo lile themba lokuthi yena ngokuba ngoyesiNdebeleni ulezifiso zabantu.
Angeke lapho angeke sisho ukuthi siqiniseke, kodwa ngoba nguye akade ehamba nabo satshela yena ukuze imihlangano yabo mabe iyenza le prosecutor siyaphambili ukuze iphumelele ukuthi kumele lokho esibatshele khona baku-address bakubeke bantu. Nokusho ukuthi uma benga-addressanga thina sizukuma sihamba siyifimba lento yabo until baze ba-address.
Lile themba lokuthi abantu labo bakuthanda lokho elikwenzayo yini?
Into esiyenzileyo bayizwisisile njalo bayayithanda thina esiyenzileyo ukuthi sibazimbe labana abantu, ngoba abadala bonke akade bekhona abanye bekungabadala ezile hlala siba nabo abasemlamu nabaze ukuthi bazosekela lento ebesiyikhuluma. Abantu bakithi basemnyameni abakwazi, kungavele kufika umuntu ethi uya-addressa bayama bathule balalele bangasidingi isizathu sokuthi bathini. Abanye sebengakhuluma bethi mhlawumbe abantu bathe bayayithanda into, kodwa akusiyikho. Thina esikuzwileyo ukuthi abantu bayayithanda into, abayithanda into, kodwa into abayifuna abantu iqiniso njengendlela ebesibeka ngakhona ukuthi siwuchithile umhlangano wabo abahambe bayoqala kutsha basiphathele abantu bakithi batshele nezinduna zakithi ma bezobuya kube yinje ezi-addressa abantu ukuthi hhayi laba abantu kukanje kukanje sizolalela, hhayi ukuthi bazele bazibuyele bona.
Lo umnumzana Honest Khawulani Ncube isiphathamandla seMthwakazi Republic Party njalo ekhankasela ukumela eMzingwane edalela ePhalamende, sixoxelaye ekobulawayo.
Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Amapolisa abophe abafundi abambalwa abekolleji leNational University of Science and Technology NUST lamuhla ngemva kokutshengisela ngokuvala amasango wonke ekolleji leli.
IZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho luza kwenziwa yiloba nini phakathi kukaNtulikazi kuqala mhla ka-21 kusiya kuNcwabakazi mhla ka-21 njalo.
Seluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Lontungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.